Soko izika atisenda baku VOA Njebele.
Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlazi ku 8 Mabasa 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amazwe enhlanganiso yomanyano we SADC asevumelane ukungenela kumpi yakwele Mozambique esatshelwa ukuthi ingaxaphakela laseZimbabwe.
Ibutho le Mozambique lona selitshengisela ukuthi lokhu ngeza likwenelise lilodwa.
Ibandla leMthwakazi Republic Party livinjwa ukutshengisela kobulawayo, kodwa kwele South Africa ukutshengisela kwalo kuyaphumelela. Owayengumqoqi wenhlelo zebandla le-MDCT umnumzana Abednego Bebe uthi kayanga kubandla le-MDC Alliance.
Ngabathi ke uBebe labantu benkayi sebe-unite le-MDC ngezinye indlela ukuthi ukulwa okwakukhona sesikufake eceleni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni kweStudio 7. Zimbabwe kunye lamanye amazwe angumakhelwane sebevumelane ukungenela kwele Mozambique ukulwisana labahlamuki besiMuslim abedlulisa amalawulo asebebulele abantu abaningi inkulungwane lenkulungwane zabaleka emizini yazo, okwesatshelwa ukuthi lobu budlwangudlwangu bungacaphakela kumazwe angumakhelwane abalisa leZimbabwe. Umlondolozi Ndlovu sethulela loludaba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuphuma emhlanganweni we-SADC Troika lapho umongameli Emmerson Mnangagwa obekhona laye labomongameli bakwele South Africa, Botswana lele Mozambique. Lo mhlangano uthi uthole imibiko yokuhlukunyezwa okwenza omama labantwana ngabahlamuki laba. Lo mhlangano uphinde wathi kumele kube nomunye njalo umhlangano mhlaka 28 wayo nale nyanga ozahlela ukuba amazwe e-SADC angangenela njani kwele Mozambique. Kule mbiko ethi asebebulewe ngabahlamuki laba sebezedlula inkulungwane ezimbili 2600 ukuthi abafika pose isigidi esisodwa 670,000 sebedinga ubuphepheli. Abahlamuki laba bese behluthine ingxenye yedolobho lePalma. Ekhuluma leStudio 7 uretired Colonel Buster Magwizi omele abalweli bempi yenkululeko abalwa bekuviyo leZipra uthi okwenziwa inkokheli yeSADC kulungile ngoba kule mithetho yalumanyano ethi kumele amazwe la avikelane. Ocubungula ezombusazwe umnumzana Freedom Mazi uthi kumele amazwe wonke azele uZulu weMozambique usizi, njalo ukungenela kweSADC kufuze kube yikuvikela uZulu weMozambique.
Ngombono wami ngiboni ngazani SADC kumele ingenele ngoba sokube lokufa kwabantu abaningi, njalo abantu abaningi sebeziphepheli beselizweni labo. So leyo yinto nje emele imise, and okukhona esikubonayo ukuthi ibutho leMozambique lona selitshengisela ukuthi lokhu ngeza likwenelise lilodwa, lifuna usekelo ngaphandle.
Lokhu kusekelwe umnumzana Mavila Sikhumalo wenhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition, yona ethi eleZimbabwe kumele lincedele eMozambique.
Umhlangano lo ucine usenza i-call yokuthi ukulwisana okwenzakalayo eCabo Delgado kakumiswe manxaso kumisiwe sokusipha ithuba lokuze abantu bahlale phansi bakhulume ngase bekhulumile sebebona ukuthi bangaqeda njani ukudonselana lokhu
umvukela waseMozambique ngwabahlamuki abalobudlelwano labenhlanganiso yamara ecasha yakwele Iraq leSyria eISIS owaqala ngomnyaka ka-2017 kodwa kumaviki ambalwa asanda kwedlula abahlamuki laba bavuke eseganga bahluthuna idolobho lePalma ngombimbitho esigabeni seCabo Delgado sona esilamafutha ezimota alenotho efika $60 billion enjiwa yinkampani yeTotal Air France. Embikweni wayo iSADC ibike ukuba ikhathazeke kakhulu ngokuhlaselwa kweCabo Delgado ikakhulu okungahlaliseki kwezizalwane zakulelo lizwe. Umhlangano lo ubizwe ngumongameli wakwele Botswana uMnumzana Mokgweetsi Masisi yena umgcini sihlalo wogatsha lwezokuvikela kwala amazwe ole Ogaden Politics Defence and Security Corporation. Ngimele iSitho 7 niseHarare ngingumlondolozi Ndlovu.
Ibandla lemphakathi Republic Party livinjwe ukutshengisela edolobheni lakobulawayo obekuqoqwe lamuhla. Sixoxe lesiphathamandla sebandla leli uMnumzana Mbonisi Gumbo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Inhlangano yemphakathi Republic Party ibiqoqe ukuthi kube lokutshengisela kobulawayo lasePretoria South Africa abekhona kwaba peaceful njalo. Kodwa ngapha kobulawayo awangapha amapolisa kobulawayo ayahlavuka vimbile lapha esithombeni kade sikhayelele ukuthi siyaqalela khona bavimba lesi-city center lamazhubko abengangeni edolobheni namhlanje ngobuningi bawo abemalutshwane kakhulu kurestrictiwe njalo ama-private kombi lawa achovayo bebewayalisa ukungena edolobheni ekuseni ukuze wabagcina kubangela ukuthi amapolisa egijimisana lemthova kukwenza kale extent abantu abangafika 8 balimala njalo enye imoto yamapolisa ichaya umntwana igijimisa umthova. So isimo sakhona besingekho sihle, ama-members ethu amanye agcine sesesaba ukuthi agqoke ama-t-shirt ebandla esedolobheni okuyikho kudala ukuthi imatch igcine ingaphumelelanga ngapha kobulawayo.
Kodwa amapolisa beliwazisile yini?
Amapolisa besikwazi ukuthi ngaze siwazise ngeke asinikeze imvumo ngoba bacashe nge-COVID ukuthi banikeze abantu imvumo.
UMnumzana Mbonisi Gumbo isiphathamandla sebandla leMthwakazi Republic Party ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Lokhu sikudaba lunye, amalunga ibandla leMthwakazi Republic Party lenhlanganiso ezithiyeneyo bebetshengisela lamhlanje esigodlweni seZimbabwe ePretoria kwele South Africa bekhonona ngokuhlukuluzwa kwamalunga abo lokungcindezelwa kwezabelo zeMathebeleland lenkabazwe. UThuso Khumalo usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Abefuna ukunenga amalunga ebandla leMRP ephethinqwa abesikhalazo ezibhekiswe kuhulumende weZimbabwe. Isikhulumeli saleli bandla uMnumzana Velile Moyo muye wethule isikhalazo lezi kuziphathamandla zommeli weZimbabwe kwele South Africa.
Sikhangela ukuthi uhulumende kumele athathe inyathelo indaba yeground. Sikhubeka siya phambili sikhangele izinto zelendo. Sikhangele futhi ke ukuvalwa kwamabhoda, sikhangele futhi ke ukumiswa kwama taxi drivers kobulawayo, kufaka uzupho, kuletha amabhasi avela eHarare, esiza kuyiwona azosebenza kobulawayo nama drivers ekuya enjalo. MRP 9 eboshiweyo, kufanele ukuthi khululwe ngokushesha. Ama demands lawa sifuna ukuthi ayenzakale njengoba sikhuluma kanje. Kuyekelwe futhi ukuhlukunyezwa abantu bakithi politically, abantu baphiwe ipreference ukuthi ba exercise ama rights abo bengahlukunyezwa nguhulumende. Kuhlanganisa ukuthi bayekele ukuhlukumeza umongameli weMthwakazi Republic Party uMqondisi Moyo.
Leli bandla lithi amalunga alo eZimbabwe asephilela evalweni olukhulu kanti akhululeka kuphela engangena kwele South Africa. Lithuthi abalo ground sekufuze lukhulunywe ungakhathalekile lokuthi uhulumende uyafuna loba akafuni. Ilunga lalelibandla unkosazana Zanele Mkhuni uthi sebediniwe ngokuhlupheka emazweni bebalekela ungcindezelo elizweni labo.
Esikhundleni sokuthi kube sisekhaya sibheke ingane zethu sibheke imizi yethu kodwa nanku siyahlupheka sisemazweni ngenxa yokuthi ilizwe lethu alikhululekanga asinakho ukuthula okubuhlungu kunakho konke ngendaba yemathebeleleni. Ucuku esihlangabezana nalelizweni i-forced immigration silapha asithandi sifisa ukuba sekhaya kodwa singaba sekhaya sizokwenzani ayikho umsebenzi nale misebenzi ekhona ithathwa ngabanye abantu abasusa kwezindaba ezothatha imisebenzi manje sebethatha ilendi angisayiphathi indaba yokufeyila kwabantwana ezikolweni abasemathebeleleni.
Ziningi inhlanganiso ezidabuka kwelamandebeleni ebeziyingxenye yalokhu kutshengisela umnumzana Nkosinodumo Khumalo uthi konke sekuzanyiwe kwehlula ngakho sebefuna ilizwe labo abalijiyelwa inkosi uMzilikazi.
Njengabantu bakomthwakazi sifuna a two state solution. Ayikho enye into esayidinga two state solution. Umashona ndahlale yodwa umthwakazi ahlale yedwa yinto esiyifunayo. Bahluphe kila abantu babulewe akula solution. Siyatshontshelwa ama resources ayathathwa le Bradenton Center. So lento two state solution is what we want. Phelela lapho.
Umnomzana Mbuso Ngwenya obemele inhlanganiso ye-Operation Free Mthwakazi layo betshaya phansi ngentonga ethi sebehlupheke kwenela.
Sithi thina ugovernment waseZimbabwe akayeke ukuhlukumeza abantu bakithi sokwanele manje ngoba la manje la mabheli la alobe ekhitshwa okungabheliyo sesifenele ngayo. Umlayezo nje esimnikeza wona ukuthi uma engasoza alalele lokho esikucelileyo okuzolandela kuzofana naye.
Umculi weZimbabwe odumileyo umnumzana Sebenzani Mqolo layo bekulokhu kutshengisela esithi uhulumende weZimbabwe akayele kubopha lokuhlukuluza abantu abasebenzisa ilungelo labo lokutshengisela.
Abantu kumele bebe lamalungelo, abantu kumele ukuthi-ke bekwazi ukutshengisela ngaso sonke isikhathi ngaphansi kukahulumende wedemokhrasi. Lokhu esikubona kusenzakala eZimbabwe kuyabonisa ukuthi-ke ilizwe leliyana alila demokhrasi. Ngabantu akade betshengisela bengela violence kodwa namanje basaboshiwe basejele asazi ukuthi bazokhululwa nini.
Isiphathamandla ze-ofisi kamele weZimbabwe zalile ukuphuma esangweni lesigodlo zakhetha ukwamukela ugwalo lwezikhalazo lolu ngezikhala zesango. Le yinto ethukuthelise kakhulu iningi labe betshengisela laba. Kodwa-ke lezi ziphathamandla zithembisile ukuthi ugwalo lolu zizalusa kuhulumende weZimbabwe ukuze kutholakale impendulo. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngiwuThuso Khumalo.
UZulu obulawayo ukhala ngodubo lokusilela kwemali ethunyelwa ivela kwamanye amazwe ethi lokhu sokudala ukuthi bavukele emabhanga abanye sebelala endwendweni zamabhanga ukubangela ubusela lokumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Abanye bathi bayathatha insuku ezifika phose iviki yonke besiyadinga imali abayabe beyithunyelwe. Kuthi abafuna ukwenza imali bayalala endwendweni bese bebhadalisa abafuna indawo zabo. Umnumzana Dumisani Mpofu oyisakhamuzi seNkulumane uthi balokudana okukhulu ngalokhu ethandabuza ukuthi imali le iselakala njani emabhanga.
Silokudana okukhulu ngomumo okhona elizweni ukuthi ilizwe lethu alithuthuki njalo. Iningi lethu alisebenzi sigcinwe ngabantu abahlala ngaphandle kwelizwe njebe simanga imali abathumelayo iyatshitsha iviki lonke kuthiwa ayikho. Okuyikho okwenzakalayo kuyini kanti? Uhulumende aluka uyalungisa lawa maphutha ngoba eqinisweni akula COVID ezaphela abantu betshona beyabuka edolobheni bedinga imali njalo umuntu nxa elambile engenza noma yini ukuze aphile. Kodwa lokhu yingabomo sibili ukuthi silanjiswe abantu befihla imali.
Unkosikazi Sanele Sibanda uthi lokhu kwenziwa ngabomo ngoba imali igcwele phandle kubo siphatheleni.
Kulobunzima obukhulu elizweni lethu ngoba i-corruption yiyo esebenzayo kwenzakala njani ukuthi imali iswelakale emabhenki igcwale emgwaqweni. Eqinisweni uhulumende kumele ananzelele khonokho. Ibhondi ligcwele emgwaqweni lezinye imali. Bona bayithethe ngaphi thina siswela encane eyokugada. Osiphatheleni laba abagcwele emgwaqweni yibo ababulele ilizwe kodwa siyakwazi ukuthi kukhona okwenzakalayo okumele kulungisiswe masinyane.
Umnumzana Mkhokheli Ndlovu osakhulayo uthi ukusebenzisa amakhadi emabhanga kuyadla kakhulu imali.
Hayi, indaba ye-cash ibuhlungu ngoba uyabuvuke ngo-4 khona usikiwa la inele imali, but imali yangkhona uhlale uze utshaye uthole ufo ungayitholanga. Indaba ye-cash ibuhlungu kakhulu.
Umnumzana Effort Ncube, umqondisi we-National Consumer Rights Association INACORA, uthi uhulumende akala ndlela yokulungisisa lokhu ngoba isikhathi sesiside.
Abantu bayavukela besiye emabhenki baphenduke bengelayo imali, baqhume ebusuku, abanye balala khona emalayinini bayesuka bengelayo imali, bengela kudla kwabantwana, bengela mali ye-transport. Uhulumende kuyacaca ukuthi kuyamehlula lokho, akala ndlela yokulungisa. Uyakhuluma nje ngomlomo kodwa abantu sebelokhu beqhubeka bephakathi kohlupho. Kuyadingeka ukuthatha amanyathela awezepolitiki nawezomnotho ukuba kulungiswe lokho, ngokuba kuzalwa ikubi kwezepolitiki kwezombusazwe ikwehluleka kahulumende kwezombusazwe okudala khona lokhu kuswelakala kwemali emabhenki.
Imizamo yokukhulumisana labebhanga elikhulu ele-Reserve Bank of Zimbabwe yehlule ngoba isikhulumeli sebhanga besisemhlanganweni. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kulayithu lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sixoxa ngendaba eziphathelane labesifazane. Liyenelisa ukungena kuhlelo lolu ngencingo kumbe ukusithumela inombolo zenu silithinte. Kesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isikhulumeli sikahulumende wakwele Tanzania silandule imbiko ethi inhlanganiso zendaba ezavalwa ngesikhathi kubusa umuyi umnumzana John Magufuli sokumele zivulwe. Ngomvulo omongameli omutsha unkosikazi Samia Hassan uthe lezi nhlanganiso zingavulwa, kodwa isikhulumeli sikahulumende sithi uHassan wayesithi inhlanganiso ezobulembu kuphela izo ezizavulwa. Umongameli Joe Biden lomchuchisi omkhulu welizwe leMelika umnumzana Merrick Garland bakhangelelwe ukukhuluma namhlanje ngemizamo yokwehlisa izehlakalo zokusetshenziswa kwemibhobho ukubulala abantu. Owayengumqoqi wenhlelo zebandla le-MDCT umnumzana Bednico Bebe uthi kayanga kubandla le-MDC Alliance. Kesizwe uBebe echasisa isimo sakhe kungxoxo esiyenzelaye.
Ama structures ka 2014 aye angikhetha kumbe angenza nganqoba kukhetho olwenziwa kobulawayo olwama nomination kungakayiwa kuCongress. Ubusukhumbula ke ukuthi ke kulabanye ababambana lezani kodwa lokhu beyi MDC ukuthi ke basebenze lezano. Sebenze njalo ke uzakhumbula ukuthi ke kwabhalwa incwadi kwathiwa uBebe sexotshiwe. Uphinde njalo ukhumbule ukuthi sokuthiwe uBebe sexotshiwe ngakukubeka sobala ukuthi iCongress leyo eyayenzelwa eSheraton kayisiyo yeMDC, iCongress yezano. Njoba yayiyiCongress yezano, ngizakubisela ke emuva ngikukhumbuze ukuthi nxa umuntu kuthiwa uyajoyina ibandla uyabe engayisiyo memba yebandla lona lelo, uyahamba ayethenga ikhadi lalona lelo bandla abe sesiba ngojoyine leli bandla. Kodwa uzakhumbula ukuthi mina ngubeke sobala kugwalo engilufakileyo njalo ukuthi kusukela ekuxabaneni kweziphathamandla ze-MDC okwaqala ngo-2016. Imbono yami ngiyibeke sobala, njalo nxa ngiyibeke sobala engingakutsho ukuthi hayi labo abathi uBhebhe ujoyine i-MDC kabakubeki kuhle, kabathi ke uBhebhe labantu benkayi sebeunitile ne-MDC ngezinye indlela, ukuthi ukulwa okwakukhona sesikufake eceleni, sesizibone kufanele ukuthi sisebenze ndawonye ukwenzela ukuthi sikhiphe izanu enkayi sawo. So angiboni ukuthi ke lapho okukhulunywa yilabo ukuthiwa kuyajoyinwa kuyathiwani, hayi ngibona ngani ibale lithi ukujoyina le asilithatheni sithi lisetshenziswa izanu. Thina i-opposition ibala lokuthi kuthiwa kuyajoyinwa ngibona ngani kasikilibeke neceleni, ngoba esikulwisayo okwakathe siyizanu. Sifuna ukuthi sibambane ukuthi silwise izanu, hatshi ukuthi kube lo muntu othiwa uyajoyina. Umuntu ojoyinayo ngokade engekho, mina kangisoze kuthiwe ngiyajoyina ngoba kade ngivele ngikhona.
Manje njengoba kukhanya kungasoze kwayenzakala ukuthi amabandla nalawo mabili MDCT le-MDC Alliance kubambane, nxa sikhangela inkulumo evela kunqazombili.
Ngumbono wakho lo Gando ukuthi ubone ngani abasoze babambana, ngoba phela ukubambanayo lapha ngabantu. Nxa abantu bangabambana, lo ozithi yena ungumkhokheli ezama ukutshontsha ibandla elingasilo lakhe, uza kubona ukuthi akwenzayo kakuqondanga, uzahle ahambe ayejoyina khona ngale ezanini. Ngoba abantu be-MDC bazabambana, bangabambana abantu be-MDC bazamkhipha endaweni yabo, kumbe bazamkhipha bahle ayejoyina leyo zana. Angikholwa ukuthi singahle sinqume sithi khona awusoze kubanjani. Njalo futhi mina ngifuna ukukwala khona ukuthi khona nxa silandela umthethwandaba we-Supreme Court ngendlela eyawubeka ngayo ukuthi sibe lokhu siqhubeka sithi thina kulamabandla amabili, asivumeni ukuthi ukhona owatshontsha ibandla ele-MDC esetshenziswa izanu. Lokho ngiyakuvuma, hatshi ukuthi kuthiwa kulamabandla amabili.
Umnumzana Bednico Bhebhe ngowake waba ngumqoqi wenhlelo zebandla le-MDCT, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Abalwela ilungelo loluntu labamabandla aphikisayo bathi uhulumende elokhu esephula amalungelo oluntu ngokubopha mahlayana abangavumelani lembono yakhe. Lokhu kugcizelelwe inhlanganiso elwela ilungelo loluntu emhlabeni jikelele e-Amnesty International esanda kwethula impumela yokudingisiswa kwayo, lapho ethi ithole ukuthi uhulumende weZimbabwe ucatsha ngemva kwemigoqo yokwenqabela i-COVID-19 ukwephula ilungelo loluntu. Asenelisanga ukukhuluma lamapholisa kumbe uhulumende ngalolu daba, kodwa uhlezi ekuphika lokhu esithi inhlanganiso ezizimeleyo kanye lohulumende wele Melika basebenza ndawonye ukuyisa umbuso webandla leZANU-PF. Ukuhlaziya lolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi yecubungula ezombusazwe, endawonye lomnumzana Ambrose Sibindi, umgcinisihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions kugatsha lwangentshonalanga yelizwe, onguye osungula lingxoxo.
Sinabantu abaningi ababotshwayo, bangabotshwa uzothi asebebotshwa ukuthi ba-break imithetho eyale COVID-19, kodwa bananzela abantu ababotshwayo kakhulu yibona abangathi bangahamba abantu abamele amalungelo abantu abanabezepolitika abakuma-opposite parties bona yibona kakhulu abakhanya ngathi babantu. So ngokunjalo amapholisa asecathe nge-COVID-19 uhlukumeza abantu, kodwa kumanje sakhulu ngoba vele uhulumende wethu eZanu-PF.
Yebo, yingqobe sikuwe mnumzana Mkandla.
Hayi, ngiyavuma kakhulu, ngivumela lo Sibindi lapho. Iqiniso ukuthi wona vele kazi angaqalisa izinto ezinge COVID-19. Uhulumende lo vele ngoncindezelo, ngitsho lanini lakhona ukuba baze bali new dispensation, akulanto entsha. asebaluleka manje ngobana umhlaba ungaphansi kwayo iCOVID-19 le. Amadoda labusayo labo mama babusayo sebekhweze nje izinga lokuhlukumeza amalungelo abantu bethembe ihawumbe isiviko seCOVID-19. Ngivumela lo Sphingi. Uhulumende lo vele kalandaba lamalungelo abantu lingafa lonke yena vele kagcize eqakala kulokhu. Bona abantu bona labo abahlukunyezwayo belandela izinto ezikhona kusisekelo sombuso.
Mnumzana Sphingi, sibonile njalo umbiko owethulwe inhlanganiso ye-Amnesty International. Lingathi koBulawayo zaziziningi yini izihlakalo lezi? Kumbe kuyafanana la kwezinye izigaba zelizwe?
Siyalandela ukuthi njengoba idalakalisiyalo sitsho, izinto ezinjalo zikhona ziyenzakala. Eqinisweni ukuthi abantu bazokuba nobelabo bangasabonakali ukuthi babezikhondengaphi, abantu babezikhoza imibuzo. Kodwa kuliqiniso ukuthi ngazi njengoba umkandethile ukuthi vele into layiqala isikhathesi. Inhlanhla zama-8 zingekhukhulawuli abantu benyamalala besenzayo. Akulanto emangalisa ukuthi abantu bayanyamala bezinde babulawa ngoba vele from independence sakhulunga abantu vele kuyindlela abaphatha ngayo. So-ke iqiniseni ukuthi kungabe ngayabantu abakhona esikhathini inamba zezehlile kodwa abantu balo bebenyamalala. So leyo yiqiniso elikhona okubalele hulumende ezibazokubona khona ukuyananzelelwa kulungisise ngoba kuzanti kuyaqeda abantu limazala abantu.
Sesibuya kuwe mnumzana Mkandla, sike saxoxa lelunga lebandla leZANU PF mnumzana Joseph Chuma uhlelo olufanayo ngeviki edluleyo, wathi labo abeZANU PF bake bechithachithele imhlangano. Ungathi lokhu liqiniso yini? Amapholisa awabandlululi?
Mamhlanga lo Sibindi, uyabona ke yonke amanga luhlaza lawo abadala. Imihlangano labo bantu bayenza santando, benza abakufunayo ngasikhathi bani, ngokuthi ngubani. Silungu nxa ememeza ibizo leZANU PF kukalutshwane nxa kuyakwenzakali. Xa kuyakwenzakali bachitha imihlangano eZANU PF ukuthi kuyabe sekuliwa ezomndeni ezangaphakathi esingathi ngama-factional wars. Kodwa eqinisweni iZANU yazenzela imihlangano yayo ingayibhukanga lokuyibhuka. Sibonile kusenziwa ama-DCC inyakeni. Siyambona nangulo mama lo othiwa yi-First Lady usabalalile izwe lonke izolo bekhona apha eGwanda. Akulamuntu ehlangana labantu, akulamuntu omisayo. Ngamanga lawo bathatha ngomunye. Iqiniso umthetho weZimbabwe ukhangela ukuthi ungubani usuka ngaphi. Xa iZANU PF bazenzela imihlangano yabo santando, anti bona bazenza umlimo waphansi. Amanga lawo akhiwo lijakalele lakithi lalo kanti uthi lithina kumele lizame ukuthola idlelo lalo lingomanga ngokukhuluma izinto ezingayisizo. Umthetho usebenza kancane njengoba usiphinde tshilo, usebenza kancane kweyingxenye vele kabakhangele eceleni nje.
Awakho awokugcina ngamafitshane mnumzana Sibindi ukuthi Siyabonga. Ungasigqibela ingxoxo mnumzana Mkandla.
Ngiyabonga ke lami ngikhonabo into le singakhupha oyedwa kuyasala kunjalo uphumile umgabe. Kwesinye isikhathi sibone ngathi uze ukuthi mhlawumbe engxenye umgabe wayengcono. Bona abantu kumele umiwe ngenyawo. Akuxokozele abantu bangaze bathandabuza ukuthi babonakalise ukuzwa kwabo ngendaba lezi ezamalungelo abantu. Kakumiwe ngenyawo abantu bachasane bangakhangeli lokhu lalokhuyana. Kodwa bathi okunye baza kubona behamba ngendlela. Kakuphume bona babantu ngobana engakutsho ngesilungu ukuthi i-system yabo ivele kayilungiseki. Kungangcono kuqaliswe kutsha abantu babone ukuthi bafake abantu abazazwisisa izinto zamalungelo abantu, abantu abalifuthe liphume.
Lo ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi yecubungula izombusazwe. Ubexoxa endawonye lomnumzana Ambrose Sibindi, umgcinisihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions. Singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Amazwe enhlanganiso yomanyano weSADC asevumelene ukungenela kumpi yakwele Mozambique esatshelwa ukuthi ingachaphakela laseZimbabwe. Ibandla leMthwakazi Republic Party livinjwe ukutshengisela kobulawayo kodwa kwele South Africa ukutshengisela kwalo kuphumelele. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni ekuseni ngo-6:30 kumbe kusasa ngo-7:30.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.